kube yisimanga ngoba lokho esazi izano okwama akwaminyaka eyi-40 lapho kuphuma khona inkokheli zabo kumbe ziyagula kumbe ziyevakata kumbe ziye kwenzani. Sasibone abantu bezani bethwala ngamabhansi behambise ema-airport kodwa kube yisimanga ngalesi sikhathi ukuthi uthiwenga lo uthi esephenduka wahlangabezwa e-airport zinkokheli ze-China. So ukusididila ingqondo okusho ukuthi kukhona ukutshaya amanzi ngoba besithembe ukuthi sibone inkokheli zezano ziyakwamukela umongameli u-vice president wabo yena uthiwenga lo kodwa kabafikanga. Sithe sithi izukuzuku sabona sokuphuma amapikitsha akhombisa ukuthi khona abanye bakhiwe opamtinguri omahadi bathe sebefike e-airport bafica ukuthi usevele usethethwe ngabantu be-China. So kutho ukuthi emzini wezanu kukhona ukutshaya amanzi abantu sebephefumula ngenxeba.
Kuyavela yini sobala ukuthi kungaba kulokulwisana phakathi kukaChiwenga lo mongameli Thomas Mnangagwa?
Kakhulu ngoba Gibbs kufana nokuthi mina ngingumkakho sengiqede inyanga lezinyanga ngingaphandle kwelise wehluleka ukuzongamukela e-airport. Kuyizo siyalwa phela kuyaliwa sibili omunye ubhephumula ngenxeba phakathi kwaMnangagwa loChiwenga ukhona ubhephumula ngenxeba.
Pho kuzahamba njani ke lapha Makhumalo?
Hayi njengabantu bangikhona bavele bona bafanana nomthakathi awuze wazi ukuthi umthakathi ufika sikhathi bani ukuthi aze kuloya. So uzokumele sikwenze ukuthi sivula amehlo asifake amanye esiphundu ngoba kutho ukuthi sebezahlikihlana njengoba sebekhangelana ke kathesi isikhathi sonke lesi bebehlikihlana ngencingo ngiyabona.
Kodwa kungani kungenza ukuthi balwisane kungabe kuyini?
Kumele sazi phela ukuthi bekhipha umgabe esihlalweni uMnangagwa wancediswa ngamasosha incediswa nguChiwenga. Njalo ngilethemba lokuthi kwaba lesivumelano ukuthi angancediswa uzanikani uChiwenga. Sizwa amahungahunga esithi wona uChiwenga naye ufuna ukuba ngumongameli. So yikho sokumele sikuqapheleke kade sithi ubone ukuthi bazakhiphana njani.